Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuNhlangula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Usuku labantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belomkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza izikoroni emalayinini empuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela obhadaya moyo ovunyelwe ngumthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokho okuthiwa yi-catch and release, bazomkhipha uyekele ekuhambe nomuntu.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabo baba ole-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamathumi ayisithupalane 64 asebesilile. Phakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19 abanengi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. Sokulabantu abayisithupa asebebulewe ngumkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza ukuthi abantu kumele balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uyaqansa lapha elizweni. Liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjengeflu. Yikho ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lwemlomo ngezandla phezu kuthi banombolelo amakhovula lapha umuntu achiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza izikoroni emalayinini empuphu lawechukela langaphi ngaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Ndiyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelana kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane sokuqalisile ukubulala abantu. Ndiyaxwayisa kakhulu ukuthi sihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba nomqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni bexokozela emalayinini lokulandela. Abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations. Abakulaleli lokhu abantu. Balokhu besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho ke umkhuhlane njengoba iyiflu nje ayizamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bedidibele ngokuphiwa kukadokotela obhadaya moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebheyili kulandela ukubotshwa kwakhe kuchatshangelwa ukuthi wachaphaza ihofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani ye Drugs International okanye ilabaqondisi abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le uDelis Nguaya usentolongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi unguwaya labanye bakhe abalobelana isivumelwano lohulumende esifika izigidi ezingamathumi ayisithupha zamadola badlelana lomnangagwa. Okwamanje udokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Jay Moyo ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF kanye lokhosazana Barbara Tanyaniwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
Inje ngingumemba wePhalamet baningi abantu abazofuna ukubonakala bekhulumabinjeni lapo abanye bakhona ashiyaekaziaba kodwa lokwana kuthiwa yi-public standing yakho ngumalami ngismayile ncambe sithi angicela ukuthatha ipicture lawe ngithatha ipicture layo ngismayila nxa umntukana zihambe zikhuluma ngayo ipicture leyana ngingasekho mina angingazisebenzisi kosani kuyazi awuthi lona ngiyamazi sashoke vele
ukubona njani khona kokwenzakala eZimbabwe umzwele lo Chuma uyakhuluma lapho esithi ubukhona ungazani ungathembeki elizweni leZimbabwe
abahlulakala bekuma-pictures zepresident isikhathini esiningi bajayele ukubana kube yibo labo abayenza ukudlawundlawo abahambisa i-corruption phambili eZimbabwe. So yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezame ujustify into engekhoyo ethi no upresident ngoba upresident aloba ngubani umuntu uyabe ehephe ukuthi ethathe i-picture la. Singakhangela i-corruption everywhere eZimbabwe igombolozele i-corruption. Wakhangela kunesikandali lese-COVID-19 ese-drugs like ikhampani labathenga khona i-equipment ye-COVID. Abantu laba bebonakala kuma-pictures belomnangagwa from 2019. Umnangagwa wazikhulumela layo wathi i-drugs idonate $60 million. So ngabe lokhu president namanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olokudlelwane nabo lapho. EZimbabwe kune-corruption eningi kakhulu. Bengazama ukuyisugarcoat abantu bethi hayi upresident akekho upresident umsura upresident uyazama lokhu lalokhu akusilo qiniso lokho.
Kwelithe amafitshane kwampendula ubaba
i-corruption ayikho njalo asifuni kuyijustifya kumbe ukuthi siyibambathe kumbe siyivale kodwa engikutshileyo mina ngithe kaninginingi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutshoyo umuntu esethethe ipikita nopresident kumbe esefike wachibilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayithusela abanye laba abancane bamaminista ushiya phansi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele lasesethuka sethuleza into engayisiyo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo and yikho mina ngijabile lwana undoda we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzeta ecourt ukutshengisela kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usenze into engasiyo ngenxa yokuthi kona wena uyakubelethuba elokuthi ukhulumisana lo president kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe ukubani wakhe akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucile usenze into engayisiyo. Upresident ngalasidingeko sokuthi bayezi-corruption why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lonke yabo kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelele ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sebe-misrepresent izinto abanye bebe bezomtshela into engayisiyo sesikubonele okukaningi kade sisikhuluma ngendaba egotini mall labantu eterminus labantu babuye abantu bathi sile mali sigqele imali zethu lokhu lalokhu kodwa kade sokuphuma ukuthi imali zakhona kazikho. So they misrepresented us. That is, more than I was stand still. Since then, there are NRZ. Now, we have to pay the money in Gaga, Venezuela, in Fusa, Ulanua, in Fuga, in Chai, in Rapa, in Zati, yeah. About the Shire, actually, in Shire, in Golonua, but can you know? Ngamanga futhi CMDA yabe ikhuluma. So a lot of people who come benze in this representation abanye benze ama corrupt activities. Yinto kumele singikhangele zona leziyana and then search things pluck out. Omunye nomunye athwala isiphambano sakhe. Let's not just generalize for the president to be corrupt. Why would the president not be corrupt when he's running the country already?
Yes,
there was one. So, hold on, people.
Yeah, yeah.
Sake kube buqoka ikuthi kona bona laba abakwenzayo asiba tukene sibamele sibafake esigcekeni lapha siphile ngabo bona labana hayi kona ukuthi sibe sizokusibambapha izinto sithi hayi vele system corrupt sisebenze ngabo ikuthi kethi isilungile
siya kumama uBarbara Tanyani wa eBritane
abalandaba labantu gifts batshontshe izimali batshontshe abaze batshontshe le mali ze-COVID ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu iimuli zabo yizo sezinothile abantwana babo basebenothile umnangagwa yena ngokwakhe uyiselela ukukhulu lokuqala okumele ukuthi nga uyazithuza njengomuntu omdala ashiyane lento zokutshontsha lezi akhokhele ilizwe lelibuse abantu bade basuthe ngathesi imali ze-COVID okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile umthuli ncube uyazihlulekela laye kumele ahambe uminista kwe-health umoya uyazihlulekela kumele ahambe vele bonke bamele bahambe duwe because they are just useless
Kolide umzini lapho umama uTanyani ekhuluma akuphose lapho ngamafutshane Kolide
Ngiyabuza umama uTanyaniwa laye ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele entweni engiyishilo leyana ukuthi bona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi bona sithole i-solution to any problem sikhangele i-rootcause ngendlela ephelele ngoba yena umuntu omdala phela kasonge akhangele ama-lead lento zonke bakhona abantu abakwenza imisebenzi nalyana ama-9 minutes kusiya phansi kusiyafika khonani so bona labana abantu ngale sinu sizerokwana sinu sezinto engayisiyo lokhu kukhulumela ivile ividiyo le esekuleka ukuthi bona upresident wathi bona iglasi yesisting esistemile I'm very sure yintaba abekufika yona leyo bayisho kuye nakayikhulume ithaba ukuthi xa abantu besezinto ezikangaka asikubikeli ngaphi esizweni sonke ngasengakukhulume kekeza
siyakuzakholetiqeda
khonapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona wonke umuntu khona so isomething ayeubikelwe ngendlela le kodwa sokuphuma ngale labantu abantu asebeyenza ama-netiqitis ngoba yena ngopresident phela ngasuze ahambe eswenye i-contract ngale phansi ngale phansi thina sizokuni yinto abane sizikhakhaziana and we deal with that and deal with it decisive ukuze kuthi kuphele kungaphindwa futhi that's all we plan to put akho
angiyela umnangako wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around urobert mgabe umrobert mgabe sowafa ama-criminals laba babewaqambile lokho ekhona they are walking spot free okufulmira babanjwa kathesi asikwazi lokuthi baya ngathi beyitshontsha imali zonasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi wakuthuma uyakapula vele ngathini njoke kapula ye kurayight adifferent ipati yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhlabathini akusebenzi lokho yee uyayithanda ipati yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dube whether siyafunda kumbe kasifuni
usis barbara ngabe kwazi kona angikapuli lutho njalo angidifendi lutho ngiyikhulume yona ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abenza i-corruption vele bafakwa in front of a firing squad vele kuthi lokube lindwaba ngoba basilimaza basibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engite khona singagcoli ngakho lupho ufuna ukuphenta into le yebrashi nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident nakangukorapti wenzelwa uthi ukorapti
ubaba ngezeze vuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyaluta yinto esiyaziyo leyo lowo abamvaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hayi bayenza umsebenzi okufanele bewuyenze bayabe bemvulile bayenza lokho okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu
ngakudala
ngoba ulobudlelwano lomnankakho
yenza umuntu kathele kathesi ikhangele i-informal sector isisile abantu bayahafeza indlini yendlala silama-minerals agcwele ilizwe lonke kodwa siyahaa
lapha sizwe umnumzana Jaymoyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF nonkosazana Barbara Tanyaniwa olwela ilungelo likazulu bexoxa le Studio 7.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 labo 15460 kilowatts short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwaminya amazwe amafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu namachumi amane 142,745 sebasila. Ubongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni le-Tulsa loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwelamelika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwamalobolo yilobaba uMnqondo Banzi Magonya lo mama uSheila Sibanda. Lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo yikuthi iZimbabwe ithe yona ivele iqala ukuba khona sibuswe ngumuntu obengafuni ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu ukuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapha esikhona namhlanje ngokwaMthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele silomdabu kwakwethu sibe sintu sakwethu, umntana amaziqhenye ngakho, nginike izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami. Abantwana bezinkanyezi
ye masibanda khonapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona, kodwa ke bakhona yini abesifazane abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho kambe ukuthi ungazilobola? Masibanda,
awuziloboli Dube. Into ebulalayo ukuthi sokunemali kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo asithi ngiyazilobola mbe ngizazikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizikhandise kulowo muntu zibuye futhi zibuye futhi bek. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akube kuhlale phansi sike sibuyelene esintwini sethu, kuhlale phansi kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye asithi-ke Magonya khonapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona ukuthi phela nxa ukhuluma labo wazala khona ngapho liyabe lixoxani ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwaqedele ukulobola sula amalobolo, likhulume likholisa kunjani? Kwakunganjalo kudala
bekungenani lokuthi ngimpofu kumbe ngumuntu ocekileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo mbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi ngibuzwisise ngale indlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngu-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa ubaba umuntwana besukile ekhaya la. Umamazala ngihlonipha ngizule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabe ngumama wami ngoba inhloniphe nginike umamazala bezule nginike umama ongizalayo.
Ethelethuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda lo baba umnqondo obazimagonya lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphindileyo njalo ngeviki ezayo. Soke isikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lwe-Father's Day sithinte abanye abalaleli bethu kuWhatsApp salicela ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshela umbono wenu malala ngokuqakatheka kosuku lwe-Father's Day lawe ulapho ukuphosela amazwi akho ulapho ukusithinta kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 asizweni ukuthi abalaleli bethu batheni.
Ngiyabonga abalandeli kukhonjuzwa ukuthi i-Father's Day engakwazi ukuthi i-Father's Day anyabonga ngiyabonga ngimkhumbula kakhulu ubaba wami owangizalayo engasekho so adlulezweni ngiwugcinekile ncuthu ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani igama lami Nubusane wakosibanda ekhaya kulapha enkaya kwasikhobokhobo. Ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami owangizalayo uThaweni Sibanda. Kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje sabonga kakhulu baba. Kuningi esikufundileyo kuwe and kuningi esisazokufunda kuwe.
Sanibonani basakazi kwe-Studio 7, basakazi abahle esibathandayo. Lona okhulumayo ngumahlulizitha zimfungele, mfoka amashelela. Ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda ku-PH 77. Ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka amashelela, mfoka amagini iphepha. Ngithi kuyena Happy Father's Day kubaba wami. Ngenhlanhla ke usaphila. Ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho, ngendlela yokuzehlisa, ngendlela yokuzithoba, ukuhlonipha abantu besifazane, ukuhlonipha abanye abantu, ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Ninjani basakazi, igama nguPaul Ndlovu, umfana waleflaphozi kwagodla kwamahlabathwani wathimavula mpondo mathimavula kuvaliwe. Mina ngelanga labo baba yaze ngithanda ukufisela ubaba wami masowasithiya ubaba wami usithiye last year ngoMay mhlaka 17 May. Kodwa-ke ngithi hayi lala kahle qhawela amaqhawe ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi siyabonga mthwakazi omuhle kodwa isikhathi yiso esingasavumi. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lethu labasakhulayo. Lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami. Mdala Siziba Msayikwa Veki Themba Hobe, kuwe mdala ngithi ngiyabonga. Happy 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 Father's Day, ngiyakuthanda ngempela. Zikulandaba sesiphetha ke uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Mthwakazi omuhle, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7 8 to 9 PM. Zikulandaba lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilakho ukungibamba kuTwitter kanye laku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe esikuphathelweyo nguntungameli Nkomo lamhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguThungameli Nkomo. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinda iviki eliphelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye kuma ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Khepha ulimi akakho kubantu onamandla okuluthambisa, lunguvubi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunanzelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe njengoba India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ubana izinja ezizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le ntoto ayifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucacileyo. Inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo, ngobana ilako ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abese sithi uJakobe kodwa into enkulu ukuthi ulimi lolwesilalo kalwakhe kube lulimi oluleta uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwayo, mhlawumbe labangakholwayo, ukuthi sibe siphonguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amazwi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ubana uphume amazwi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umlomo wakho ukukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze batale uba uzibani ukhona, ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi nxa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamazwi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingazisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu, ingabe yini elilayo? Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazibuyi kwabanye abantu ngoba vele ngabakwazi ukuthi bakhulumane. Umuntu uphonga ukuphahluka nje uze phonga ukukhuluma le nto ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi le kukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonga ukukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asifiza sifika amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathixo ingcwele emlonyeni wethu kakuphume ubonga lokudumisa wena. Hlalathi kuze kunginaphakade. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uThungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakel Dala uThungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo
odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Usukulu abantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lensayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.